sina njengebandla leMDC ukukhulumisana kasali esingakufuniwe ukuthi sikhulumisane siqambelana amanga esifuna kuba kwazi ukuthi ngubani owanqobayo ukugetha abeqalisela khona singavumelana khonapho hayi ilizwe selivuthiwe selilungile
bona bathi yini phela lingafuniwe lidonsela kanjani kunjalo
hayi thina kasidonselanga khatshana sibili iKibs akunamuhla luke sithethiswa senza amandlwane sihlale sihlale kumele sihlanganise amakhanda thina sibalindele anti bona bathi babanqobayo thina sithethe sanqobayo so thina njengoba sanqoba njengebandla leMDC isikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa sesibuyela kuZulu ukuyamtshela ukuthi hayi bakithi sizolubonga ngokunqoba esakwenzayo njengoba sanqoba sasesintshontshelwa yizani senzeni ngoba yini elavotayo hayi abantu bacacile Kips
bathini
abantu bathi kwakungena emgwaqweni lapho esifika khona yonke indawo esesiyibhodile abanye bafuna ukuthi ngasithi sisuka khonapho sokungumgwaqo kodwa hayi thina selibanda la elenza izinto eziqoqekileyo njalo ezilothando phakathi sifuna ukwenza into engasoze yenze umsindo ukutshengisela ongasoze ukwenza umsindo kodwa sitshengisele ukuthi hayi bo kalinqobanga phumani singene silungise ilizwe abantu sebekhulumile phansi lapha kula lapho esifike khona abantu kade bengafuni ukuthi singene emgwaqweni khonapho
kodwa Makhumalo libona ngazani lingaba kususa yini embusweni ngokungena emgwaqweni
Gibbsy kulula njani ukuthatha isibhamu udubula umuntu ebaleka akunanto enzima njengokuthatha isibhamu uzama ukudubula umuntu onothi welizwe ukuthi usebenze akulanto enzima njengokuthi umthatha isibhamu uchaya uZulu yena uZulu emtshela ukuthi hayi bo sesidinge ngezitimela elisinika zona indlala isisibulala akuchiphanga njalo nxa isikhathi sokuthi abantu bakhululeke sesifikile akulo zasimisa